iningi labantu bakobulawayo liveza ukukhathazeka ngokuqhela kwenhlupho ezivele ezibhekane lazo phezu kokungatholi amanzi kanye lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli ngenxa yokwehluleka ukulandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi saseTshabalala umnumzana Onias Chuma ngomunye wabasola indlela oluphathwa ngalo udubo lwamanzi kuleli dolobho.
Amanzi asekhathazile kakhulu isipeshali esigabeni lesi saseTshabalala asesithwale senzima kakhulu. Ngiyathola ukuthi uhlupho lwakhona lwase sisebhananeni sihamba singabantu sibaningi sisiminyane ngapha kuludubo lwe-COVID asakwazi ukuthi wenze njani.
Isikhulumi sekhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uchaze ukuba kusiyafika uLwesihlanu lwayo nale iviki bayabuyela uhlelo oluqondileyo lokutholisa uzulu amanzi olwe-water shedding.
I-shedding leyi siyabe siloko esikhangela ukuthi ama-reservoir ethu ami njani bese sivula. Uma sikhuluma lamuhla kule ndawo ezizavulwa siyenzela ukuthi khona labo bathola amanzi. Esikwenzayo sizavula mbijana abantu bethola amanzi bese sivala. Sithemba ukuthi sizaqeda lokhu by Friday 28 August we should be back to normal, ukuthi sibuyele back 244-hour shedding. And then i-144-hour shedding izaba khona until amanzi emadamu improve.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ubunzima ababhekane labo njengedolobho.
So siyacela izakhamizi sisebenze kuhle amanzi ngonanzelelo, njalo siyabonga ukubekezela ngalesi sikhathi ngoba nxa kutshontshwa impompi amapipe nge-vandalism kanti liyabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakala. Okunye futhi nxa kungaba lamagesi kumbeni i-outage senelisa ukupompa amanzi, so siyabe simile. So ukuthi size si-recover from that kuyathatha isikhathi. So siyaxolisa kuzakhamizi zakobulawayo, njalo sibonga ukuzwisisana.
Ikhansili yakobulawayo okwamanje ikhala ngokwebiwa kwentambo zamandla kagesi kanye lokudubuka kwempompi zamanzi. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho.
Idolobho lakobulawayo njengoba sikhumbula liku-144-hour water shedding, okusho ukuthi amanzi abuya ezindlini kanye neviki. Kodwa kwakathesi kuqala from impelaviki sibe lesiphazamiso uletha amanzi ezindlini ngoba okwakuqala mhla ka-31 July idolobho laba le-interruption futhi kwakwenza ukuthi kulabantu abatshontshayo intambo zegesi. Sathi sesilungisile company esincedisayo siqedile ukulungisa, saba le-challenge futhi lapho saba lama-leaks along iNyamandlovu line mhla ka-6 August. Saphinda njalo futhi mhla ka-13 August kwaba le-electrical fault on i-pipeline lapha esibomba khona amanzi sivela eNyamandlovu. Lokhu kusho ukuthi amanzi ade ngena kuma-reservoirs ebemalutshwana.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi ngempelaviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lekhansili yakobulawayo baphume le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Kunyanga ezedluleyo uhulumende uphe idolobho imali yokulungisa izibholane ezifileyo ezeNyamandlovu ukuze kuphungule udubo lwamanzi lona osolule minyaka lokhe lusehlula ukuphela. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.